Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso
yebo yesibasole ngoba ba incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenze ukukhona abantu abathwabele esikolweni lasikolweni. Kuna abantu abethu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa asengayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yasengayi ecrossizenga nasesimbo futhi engayi khona manje.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongatshi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edalele parliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele parliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapholisa. iStudio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo umongameli wemthakazi Republic Party ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22. Sathola umbiko othi amapolisa asengayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yasengayi ecrossizenga nasesimbo futhi engayi khona manje.
Ngathi masizathu bani?
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhozenga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Isimanga ukuthi date ka-23 la uStars kwakuthiwa ufakile eKhozenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulomthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbele rali liyatshela amapholisa kusasele 7 days. Okuyikho ke uchairman wethomathebele north uMfulongatshi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongatshi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bayahlele ukuthi angelanga elinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthini nto umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU PF they are partisan. Regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan. Bayayisupport iZANU PF, bayafisa ukuthi basivimbe sinyenze imhlangano yethu. Kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili. I-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka koBulawayo ebephethe Fair Bridge Police anti-riot lalawa basuke eKwekwe. I-main power yayisivele ngaphi? Uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingi dam to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well. I-support ye-ZANU PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekoBulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa loNkosikazi Stars Mathe webandla leZANU PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngifila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke emhloni jamathi?
So kucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba nomhlangano wabo njalo anginyeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngitho le clearance ukuthi kambe khona phe ngiya khona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leyo leso story angakhohlwa ukuthi mina ngingu MP weNkayi, I'm a sitting member of parliament eNkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngathi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni, ngibona abantu.
Lapha mamathe uthi kule ntathele izindaba ezibhala okungayisikho yini? Belixeganisa
angikufuni kholokho akwenzileyo umabhala angisoli MRP hayi ngisola umabhala ozama ukudinga isupport ngebizo lami kachiyane lakho khonoku umabhala obhalileyo kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU PF ngummeli weNkayi South edalele eParliamente ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda omele ibhinga North edale leParliament uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZANU-PF. Uthi kuqonde nta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyabe sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bebengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo ngibona lokho enxa ungambona evuke esithi hayi senzile bayakhuluma oathi oyithilema bayakhuluma ngaye obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaniphathanga kuhle abantu. So ungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo kuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuya ngobuselizweni. Ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo kwekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisa njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izinza begcekeni nababuye kuhlalisane phansi yibo phela ukubumba kwelozini kweplatform oluyayi-Poland lapho kwabona wonke umuntu ozizwa chathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwaphana etafuleni leyo kodwa babona sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuze ngisebenzele umuntu kalani lokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okokuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufika khombisa umuntu waveleswa ukukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo na kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube ne-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline ama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uchuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York. Akwenzi ngokukhuluma lolo kuyahlangana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela eZimbabwe athi hayi iyahambeka kuyayi-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali yakhe ayi-investe lapha eZimbabwe uyabe sibona igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo ama-metric emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle konke ku-right. Yikho ukuthi umuntu acabanga ukuthi hayi sengahamba ke ngiyofaka imali yami lapha. Akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu ubhiji wenza khonoku ewangingali i-townshipi zibonile i-6-7 yalungiswa siyabona uGwayishangani idamu lelana sothiwa yi-lake kae naye siseduze ukuthola amanzi asengabuya lapha koBulawayo ngoba vele iBulawayo yiyathi i-industrial hub yeZimbabwe sokonke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kumbe nguphi aqhwabithe afishe ukuthi abuke azoinvesta ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu betshontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjiwe, bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu kumbe babatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni. Okwesibili,
nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangwani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esithi emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabemgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana ababe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usista Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlala lodubo kwenhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
They range from brain damage, growth problems, they may be physical
disease. Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilo kahle ziningi kakhulu, njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo, kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile, uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane, ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambhadalo kule inhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe, Civil Liberties and Drug Network, uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala, ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala bazama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo, njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi, Federation of Zimbabwe Educators Union, yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihlala malanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza ukuthuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ongumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-Grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba-strike hayi asingeke sizwe kahle she ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe isikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. And about isha kona yebo yes basole ngoba ba incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenzele isikolo sina abantu bethu babuyele isikolo sina sifuna abantu bethu bafunde baye phambili. Kodwa ukuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hayi akusiphathi kahle okuzitokufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe-Athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-Grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yokukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinjwe ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Belilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America sise Washington DC kwele Melika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.